kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo omhlaka 27 kuNtulikazi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Uyamthanda yini?
Yeah.
Uyamsupporta yini?
Yeah.
Uzahamba naye yini?
Yeah.
Uba abadala umuzi?
Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa namuhla ukhuthaze uZulu weLupane East ukuthi avotele ilunga lebandla lakhe umnumzana Dalumuzi Khumalo kukhetho lokudinga umeli walesi sigaba edale lephalamende ngeviki ezayo.
Hayi laba bathi bona ukuboshwa kwamama Mvumela kuyibufakazi bokuthi uhulumende ulwa lobugebengu busela sebegijime kakhulu sebephambili kakhulu akukenziwa lutho.
Umthethwandaba kamantshi wale ukukhulula umphathi ntambo obona ngokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mukufumira namuhla wathi kumele aqhubeke evalelwe esitokisini okwamaviki amathathu alandelayo. Silazo njalo inhlelo zethu zanamuhla njengenjwayelo ezibalisa olwemaphandleni olwabesifazana kanye lohlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Umthethwandaba kamantshi namuhla wale ukukhulula umphathi ntambo obona ngokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mukufumira usithi kumele aqhubeke evalelwe esitokisini okwamaviki amathathu alandelayo. Unkosikazi Mukufumira ubotshwe ngolwesine esetheswa amacala ayisikhombisa enkohlakalo aphathelane lokuntshontshwa kwemali engena ku-$95 million kusikhwama sogatsha lwe-National Social Security Authority i-NASA. Umantshi umnumzana Munamato Mutebedzi wale ukwamukela isicelo sikaMukufumira esokuthi athonisiswe ephandle esithi ulakho ukuphazamisa ubufakazi. Ngokunjalo uthe kumele aqhubeke evalelwe okwamaviki amathathu alandelayo abatshutshisi besaqinisa udaba lwabo. Abasekela ibandla leZANU-PF bathi ukubotshwa kukaMukufumira kuveza sobala ukuzimisela kukahulumende ukulwisana lenkohlakalo. Kodwa ingcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube uthi akavumelani lalumbono.
Hayi laba bathi bona ukuboshwa kwamama Mvumela kuyibufakazi bokuthi uhulumende ulwa lobugebengu busela sebegijime kakhulu sebephambili kakhulu akukenziwa lutho. Ilizwe leli lezigidigidi zabantu abaphilayo babona ngamehlo abo insuku ngensuku inkulungwane lezinkulungwane zamasela aphezulu. Banenge abantu abantshontshe amabhiliyoni, banenge abantu abantshontshe amamiliyoni, banenge abantu abantshontshe amaplaza, abantshontshe izimayini, abantshontshe ilendi umhlaba, abantshontshe konke esikubonayo inkomo lakho konke, abathaye babeke eceleni imali zikahulumende ezifanele zondle ogogo lezintandane labafelokazi ezifanele zondle izizalwane zeZimbabwe. Imali zonke lezo zisemaphokethini abantu, ezinye ziphetsheya khona le Europe, zisemelika, zise-Asia. Siyakwazi lokho. Ngakho lo yedwa kulabo ngaphandle kwalo Mvumela abasamcabangela kumanje kwasebebotshiwe. Kumeleke babotshwe bonke labo bantu. Uhulumende uyabazi. Angithi vele utshilo umgcinisihlalo we-Anti-Corruption Commission umama Mathanda Moyo ukuthi bayabazi abantu. Akukhangele nje iripoti ika-Auditor General ukuthi thini. uhulumende uyebelwa imali iyaphela duwa kuchonga ukuthi iqedwa umfumira yedwa banenge abantu abatshontshela abantu bezimbabwe okusamele babotshwe ngakho ke lothi yena hayi kuyikusebenza lokho akakaqalisa kusamele kusetshenzwe ukuze abantu bezimbabwe babone ubufakazi bokuthi ngempela uhulumende uyavikela inotho yabo ngendlela efaneleyo
ukuze umzabalazo wokulwisana lenkohlakalo uphumelele ncube uhulumende kumele awuphathe kanjani
Umbuzo wakho muhle kakhulu ngoba ubuza ukuthi kumele uhulumende enzenjani ukuze awuphathe kahle umzabalazo oqeda ubugebengu phakathi kwelizwe. Istrategy ngempela icampaign ngempela emele ibe khona. Kumele kube sengathi kuliwa impi lelinye ilizwe. Yonke into iqondiswe kulweni lobugebengu kuba yibo obubulala ilizwe. Kumele kube lamapholisa iunit entsha yamapholisa ebekwa laphana eqhatshwe kabutsha abantu abaqaliswe phansi hayi la mapholisa khona kumele ke basebenze le anti-corruption commission kumele yona ngokwayo i-national prosecuting authority ibe logatsha olukhuthele olwabantu abaqhatshwe kusuka phansi abaza kulwa lobugebengu baphiwe imali eneleyo lamandla wonke eneleyo lemithetho yonke eneleyo kumele kuqeqeshiswe amapholisa kuqeqeshiswe abathuthisi kuqeqeshiswe omahluli amajaji ngendlela yokulwa lobugebengu eqondileyo
umnumzana efidlela ncube yingcwethi yehlaziya ezombusazwe Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa namuhla ukhudaze uZulu weLupane East ukuthi avotele ilunga lebandla lakhe umnumzana Dalumuzi Khumalo kukhetho lokudinga umeli walesi sigaba edalele parlamente oluza kwenziwa ngomgqibelo ngeviki elandelayo. Okumalo uzancintisana labameli bamabandla atshiyeneyo abagoqela umnumzana Mbongeni Dube owebandla lezanu PF. Isigaba seLupane sisele singelameli ephalamende ngemva kokufa kukankosikazi Sithembile Gumbo owezanu PF ngoMabasa. Uchamisa utshele amakhulu abantu abaphatheke emihlanganweni ayenzele kulesi sigaba ukuthi kumele bavotele uKhumalo nxa befuna intuthuko. Wengeze wathi ukuvotela iZanu PF ikudlala ngesikhathi ngoba leli bandla selitshengise sobala ukuthi kalenelisi ukwakha ilizwe. Nangu uChamisa esethula uKhumalo ebantwini.
The next member of parliament for Lupane is starting yeah! on the 4th of August. Uzamvotela in.
Yeah!
Uyamthanda in.
Yeah!
Uyamsupporta in.
Yeah!
Uzahamba laye in.
Yeah!
Ubaba Dalumuzi. Member of parliament.
Yeah!
For which constituent?
Yeah!
In number one.
Abasekeli be-MDC behlabela emhlanganweni wokukhankasela ukhetho lokudinga umeli weLupane East edalele parlamente namuhla. UChamisa nguye obekhokhela lomhlangano. Ngakolunye uhlangothi abebandla lezanu PF labo babele mihlangano yokudinga usekelo esigabeni esifanayo. Komunye umhlangano ibandla leli liqhube uhlelo lokufundisa abesifazana ukupheka isinkwa. Nanku obekusenzakala kulumhlangano.
Asavula iflawa sesiphekani
isinkwa.
Sikhuluma senza njani?
NgeTV.
Sesikhuluma senza anzenzeni womama. Sesikhuluma senza.
Labo ke ngabasekeli bebandla lezanu PF behlabela emhlanganweni wokukhankasela ukhetho lwelupane Easter namuhla. Amazwi abo siwathethe kuvideo abayethule enkundleni yeTwitter mayelana ngokwenzakale kulomhlangano.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampawa forembula.
Izakhamizi zeGwanda ezihlaselwe yindlala sezibhekane lolunye njalo udubo. Lolu dubo ngolokusilela kwamanzi ngoba amadamu lezikotsho sokuchile. Kubika intathelizindaba yeStudio 7 uAlbert Ncube esemaphandleni.
Iningi lezakhamizi lithi lonaka isimo sibi kakhulu. Njalo likwazi lapho elizaphephela khona ngoba indlala ekhona belesikhathi bayicina. Okungani kuhle kwezulu nakene sekudala ukuthi iningi lamadamu kanye lezikotsho kutshe osekujiye izakhamizi bhekane lodubo lokusilela kwamanzi. Ukhansila kaward 1 Nkaje, umnumzana Stanford Nkala, uthi isimo sibi kakhulu esigabeni sakhe ngoba amadamu amaningi engasela amanzi.
Singakhangela kule damu elikhulu elemashe lomuhle eliyilo elincedisa ngamanzi emasebenzisa irrigation selisile kakusela amanzi. Izilimo ebezilinywe khonapho sezisitha okuthi akula okuzaphuma khonapho. Bese siya esigabeni semasiya lemathetsheni amadamu abekhona awasela amanzi lawo. Kukantike lezingadi bezikhona bezincedisa ebezincedisa nalawo madamu asethile ke lawo madamu izilimo lazo sezithile. Isimo samanzi sibi okunye okumangalisa esigabeni ukuthi amadamu asebenzayo angaba mavili kuphela phakathi kwama-villages angu-5.
Ukhansila uphinde wathi lokhu kuzaletha ubunzima obukhulu kuzakhamizi ebeziphila ngokulima zithelezela.
Ukutsha kwamadamu lokhu kutho ukuthi kuzaba lohlupho olumangalisayo, kuzabangela indlala enkulu ngoba abantu bebephila ngakhona lokhu ukuthi balime bathengise izilimo lezi njabo umdida le anyanyisi lokunye. Bese kusithi-ke ngisho lasibilisa amanzi awokunatha awasekho, izikotsho eziningi kazisaphumi manje. Lokhu kuzabangela udubo olunye singazake sihlangane layo lomnyaka, umnyaka omubi kakhulu okuthi asazi ukuthi abantu bazaphila.
Udubo lokusilela kwamanzi lusabalele esiqindini seGwanda. Umnumzana Gabriel Moyo Mawane uthi izakhamizi ithwele amagabha avuzayo ngodaba lwamanzi ngoba sesihamba imango emide ukuyawadinga.
Isimo samanzi sibi kakhulu, emadamu akusela amanzi, akusela zingadi, inkomo sezibanjelwa, yonke into vele hhayi ayisamanga kuhle. Akusamanga kuhle, sibili lesibhorani sezijile, yonke into vele hhayi akula nto e-right. Akula, abantu sebehlupheka amanzi kakhulu, abantu sebehamba ama-7 kilometers belanda amanzi.
Idamu lemzentsi enyandeni ngelinye lamadamu engasela amanzi. Umnumzana Thembani Mlilo kaVillage 3 enyandeni uthi kuyadingeka ukuthi izakhamizi zifundiswe indlela zokulima ezizasebenzisa amanzi amalutshwane.
Siswela ukuthi sifundiswe ukulima okulingeneyo. Lokhu nxaywa kuzwe abahlale bekutsho bethu into ukulima into zikagatshombo gatshombo, zero tillage ngesilungu. Yiyo ezabifunakala ukuthi mhlawumbe wena ukuthi uzigcine labantu abakho. Liyana into iyakhona ukuthi imanejeke, angithi lula. Ngitsho labogogo bakhona ukuthi bebuye nxasa ubone ukuthi kunzima, thatha amabhakede lithele thele thele thele.
Ngaphandle kwamanzi izakhamizi emaphandleni zibhekane lodubo lwendlala. Laloba urhulumente encedisa izakhamizi ngomumbu, umlilo uthi lokho kudla kwenele.
Kufuswelakala ukuthi mhlawumbe bebone ukuthi okay si-prioritize vani izalukazi lalapho kulabantwana khona abancane, laba abanyana basaqinaqinile. Hey hayi, khana ngokubona kwethu ngani into leyo ukuthi hayi mayoyo, kodwa-ke hayi siyancedisa. Ngokubona kwami mina mbona ngathi le nto le ayila ukuthi iyazenza yona, kodwa-ke yinto leyana yokuthi ona sekuyisimo esibi, asichiphanga lesi simo.
Kwanda South lakho babhekane lodubo olufanayo ngoba amadamu abalisele gungwe adabuka ngomnyaka 2017 elokho engakalungiswa lalamuhla osekudala ukuthi uzula nathi endawone lesifuyo ezikotsho. Umsebenzi wokwakha idamu lethuli manyange elikhangelele ukuthi liqede udubo lokuthilelwa kwamanzi kulesi sabelo usemile ngoba izikhwama zikahulumende zivuza. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Sibonge ke ijaha lakoNcube ngokusethulela uhlelo lwezemaphandleni likhona le eGwanda. Singene kuhlelo lwabesifazana esilethulelwa ngosithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa okugatshalwa besifazana kubandla le-MDCT. Yena ke usenkayi kwesikhobokhobo kosiphunyuka ward njalo wake waba ngukhansila wayonale iward. Sicubungula ezomnotho welizwe.
Ngaphambi kokuzimelela enkayi lapha kunzima kakhulu, kunzima sibili akuphileki, ikakhulu abantu bakhathazwa yimali, akula mali. Impahla ezikhona ezitholakalayo, impahla sibili ziyatholakala kodwa ziyadula kakhulu, ziyabiza okumangalisayo. Bese kusiba kubi kakhulu futhi ngokuthi silendlala, izulu azangilana, kuyalanja kakhulu lalaba abathi baziza okungamabhakede kwenyawuthi, labo abantu bakamlimi sebebiza intengo yokuthi engqongelayo ngaphela ithengisa ibhakede lakho abe sesiyathenga ithukile. Isithele nzima kakhulu, akuhambeki, izimota ziyadula.
Udubo olusemaphandleni olubhekane labantu ikakhulu abesifazana lukhulu yini luqathaniswa lolusemadolobheni?
Mina ngingathi lukhulu sibili udubo olukhathaza omama lapha enkaya. Siyahlolisisa njengabantu abangomama, ungakhangela amashopu akhona esigabeni sethu enkaya, ikakhulu emaphandleni akhona ala mpahla ezibonana nokuthi omama bengasizakala ngazo. Kwesinye isikhathi uyasela isepa eshopu, kwesinye isikhathi uyasela amaphepha vele awakho ukuthi siyasela ukuthi sithenge ngapho. Bese sithi lamanzi, kunohlupho kakhulu ngamanzi, izibhorane zikhathana-khathana ziyahanjelwa. Bekule mzamo sibile kade senzakala ukuthi zifake izibhorane kodwa kwakathesi kuthule nje kuphezi akuzakali lutho. Kulamaphepha enziwayo owakuphekiwe ngikhanya ukuthi kuzafakwa izibhorane, akula zibhorane ezifakwayo. Owakathesi nje abantu sebehamba begebha imigodi, manje imigodi yakhona iyaphela amanzi. Ukhuluma nje khonapha lapho engikhona mina kulama-cooperatives ezingadi, abantu bayenza izingadi zabo zemibhida ukuthi bezize imibhida kodwa-ke ukuphelela kwakhona kuba nzima kakhulu. Kwenze kokuthi intshana kodwa aphela amanzi, asila manzi.
Kungaphi lapho abantu abathola khona amanzi nokunye kokuziphilisa?
Amanzi siyathola ezibhoraneni zona lezi ezilitshane ezikhona. Bese kusiba nzima ngokuthi ezibhoraneni zona lezi ezilitshane ezikhona yazenziwe izibhorane lezi zigejele ukuthi sizize amanzi ukuthi sinathe, kodwa ngenxa yokuthi amadamu athile lonyaka ala manzi, inkomo lazo zinatha kuze zona lezi ezibhorane. Uthola kulamalayini okuthi abantu bathona khona, bese kunceda yena imigodi yonaleyo egejwe ngabantu bezigodela nje ukuthi babe bedraya amanzi. Kodwa-ke amanzi akhona kawakho sesi ngoba imigodi yakhona ayakhelwanga. Basela izamenda abantu ukuthi beyakhela imigodi yabo, baphenda ukugebha nje kuthela ukuthi bayithola amanzi. Kodwa kunzima, kukhona sibili kakhulu maqondana lamanzi.
Ye, kodwa liyabona iziphathamandla zikahulumende zikhulumisana labantu ngalolu daba, amakhansila bephalamende labezigabeni khona ngapha?
Ngingakhuluma amanga sibili. Hhayi, ababonakali. Hhayi, ababonakali sibili. Ngathi khonapha nje ewadini ukhansila wami, hhayi angaze ngize nje ukuthi umemile abantu ukuthi sizokhuluma nje njengokuthi sisenza ama-ward plans, lama-5 year plans, lama-1 year plans. Akwakathethwa, I don't know, akula plan nje elandelwayo. lokho kusenzakala khokhana nje sasivele sekwenzile asiboni change vele asiboni ukuthi kule implementation of development akulalutho olwenzakalayo sibili.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sambulo Maphosa okugatshalwa besifazana kubandla le-MDCT yena esenkayi wosikhobokhobo wake waba ngukhansila wewadi yesiphunyuka. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Sibonge ke uSithandekile Mhlanga ngokusethulela uhlelo lwabesifazana. Okwamanje sizigqibeke ezosuku ngokungena kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silwethulelwa litshaye lidala uChris Gande.
Lingali tshona njani zilukandaba mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu siqoxa lomnumzana Dingumuzi Phuthi omela isigaba sebulilima West edale lephalamende engowebandla leZANU PF. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba.
Ya mnumzana, ungasitshela ukuthi umumo okhona lo ubona njani ezomnotho welizwe? Ye abanye bathi hayi kutshengisa ukwehluleka kweZANU PF, kodwa abanye bathi hayi izikhubeko nje ezomntwana okhasayo. Ungathini wena? Ye
iqiniso engaqala ngokulitho ukuthi sivumelane ukuthi umumo wezomnotho kawumanga ngendlela ejabulisayo. Kodwa okwesibili ngizathanda ukuthi ngithi ayisikho ukwehluleka kweZANU PF njengokunakana kwabanye. Abathi ikwehluleka kweZANU PF bangakutsho yebo kambe, ngoba bavele bakhona abangabe besithi ukuthi aluba ingehluleki iZANU PF. Kodwa inhlanhla ekhona ukuthi ayisikwehluleka, kodwa ngikuzama ukulungisa izinto ezile minyaka zisonakala. So sitabanye sifaka ithemba lethu ku-new dispensation lethu kuyokathethi lobukhokhelo obukhona lokwazi kwethu ukuzimisela kukahulumende lo ukuthi aqondise izinto impilo zabantu zibe nganeno. Kuvele kukhona mtakababa ukuthi nxa sokusiya emaphethelweni kumbe sokufika kubanga lokulungisisa izinto kuba lobuhlungu obukhangalelweyo ukuthi buziwe. Yikho ke sikukhangela lokhu ukuthi ubunzima lobu esikubo kungenxa yemizamo yokuzama ukuthi kulungisiswe ezomnotho. Singathi sikhangele ukuthi kuhamba njani kwezomnotho lapha, sizananzelela ukuthi kulama-austerity measures. Ama-austerity measures kusitsho ukuthi lana khonokho kuncane kuhambelanda loko kulime wakuzuza. Awungeke uthi wena ufuna 50 kg, wena ulime i-20 kg. I-30 kg liyana iyabe ivele ngapi? Yikho-ke imizamo yokufaka ukuzithiba, ukukhuzeka ukuthi umuntu engananabula isandla siyathatha lokho angakusebenzanga, yiyo enye yezinto enza ukuthi kube lokubuhlungu obuzwakala kwezomnotho. Okunye baba, ngizathanda ukuthi ngikhumbuze abantu ukuthi siphakathi kwendlala. Siphakathi kwendlala ngoba izulu kalinangakuhle. Siphakathi kwendlala njalo ayikhona njengathi zinto ngeZimbabwe kuphela, kodwa amazwe amaningi ku-Southern Africa. So lokho kusuka kubangele ubuhlungu obunjalo. Indlala le engikhuluma ngayo ibangela ukuthi kube lakathesi kunje nje amanzi awele Kariba nxa yoku-24%. Kutho ukuthi hathi gazi empilweni since 1950 lapho ikile Kariba eyabunjwa khona sike kulelo banga. So kusitsho ukuthi indawo lezi ezitshona zingelamagetsi ziyabe zivaliwe phela zingasebenzi, kodwa kukhangelela ukuthi kube yiyo i-industry. Ngiphe umzekeliso wenkampani yezamafutha esitundini, nxa bezatshona behlezi ngenxa yokuthi imitshina yabo angeke isebenzise ama-generator, kumbe nxa amanye amakampani engasebenzisi ama-generator eningi, so kusitsho ukuthi kuyadura phela ukulungisa impahla. Now sokudala ukuthi izinto eziningi ilizwe libe selizazithenga phandle.
Bakhona abathi ngabe Umongameli Emerson Mnangagwa uyahlala phansi akhulumisane lomnumzana Nelson Chamisa oMDC engxenye kungaba lobubelo. Uthini wena ngalokho?
Ukukhulumisana khona into emele vele ihlali khona ebantwini. Kodwa angiboni isizo lokukhulumisana kwababili laba kukhangelwane nalokho ngoba sesingathi sithi lo okumele akhulunywe laye nguye obangela ukuhlupheka kwabantu na.
Ye manje ngokubona kwakho okungenza ukuthi indubo ezikhona kathesi ezifana lokusilela kwamandla kagetsi amanzi lokunye okunjalo ubona ungani kungenziwani?
Okwakuqala baba kumele silandele amazwi kamongameli u-Emmerson Mnangagwa ukuthi abantu kabayekele ukweva ubusela buningi kakhulu lapha elizweni leli. Abantu kade babhubhisa ilizwe ngokuthatha, abantu kade babhubhisa ilizwe ngokuswela inhloni, abantu kade babhubhisa ilizwe ngokungesaba uNkulunkulu ukuthatha engcebethini yabaningi. So okukhona kumele abantu balandele amazwi kapresident bakholwe ukuthi umuntu kumele athole lokho okuhambela isabelo sakhe esihambelana nalokho akusebenzileyo. Ayikhona ukuthi ingcebethu abaningi lapho esikhangelele khona sonke njengelizwe abantu bezeyacupha.
Hayi, kuyezwakala isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngiyathanda ukuthi ngivalelise balaleli abathandekayo. Ngibonge kakhulu ukusamukela kulolu hlelo lapho esithola khona amathuba okwazisana ukuthi kuminzana eziqintini lapho esikhona. Ngibonge lani msakazi khona ngapha.
Hayi, sibongile kakhulu ba. Lo-ke bekungumnumzana Dingumuzi Phuthi omela isigaba sebulilima West edale lephalamende engowebandla lezanu PF ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande lilaye.
Siyabonga ke jahelidala Chris Gande ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Sila pankosi, sila pankosi, sipanse mhlabeni amanzi nabila yoba. Pansem chalene manzi na lila yo baba Mutu mchaba nezi lingo zawo Siali yega senze loku senze loke Tete lela babu ngabali
Silapa kosi
O silapa kosi
Silapa kosi Sikindele ujete nikwe Kukubona wetu ni
Omfoka molo upheku muziluthuli esigqibela ke uhlelo ngengoma ethi silapha nkosi. Singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa namuhla ukhuthaze uZulu weLupane East ukuthi avotele ilunga lebandla lakhe umnumzana Dalumuzi Khumalo kukhetho lokudinga umeli walesi sigaba edale lephalamende ngeviki ezayo. Umthethwandaba kamantshi wale ukukhulula umphantambo ubona ngokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Priska Mupfumira. kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili inkomo likhumbule zikhona njalo kusasa lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.